ibandla lethu vele intetho umdlakela asikwazi udlame asikwazi singacabangela sibonani ngamafaction wezanupiel hatshi ukuthi bangabantu be-citizens coalition for change njalo ngibona ukuthi yikuzama ukusingcolisa kuvele kuyaziwa ukuthi nxa kusiba lodlame esigabeni ngabantu bezana ababehlasele abantu abazihambelayo abantu vele abazenze umsebenzi wabo ngokuthula lokhu siyakwala esikubonayo yikuthi izanu sizama ukuzitshengisa yona njengabantu abangalamandla kodwa siyakwazi ukuthi izanu isekelwa amapholisa isekelwa amapholisa asebenza nsitsha isekelwa amasotsha so siyakwazi ukuthi izanu ihlomile nxa sokubuya indaba sodlakela
umnankagwa simuzwe ngomgqibelo khuza esithi abantu kumele bakhankase ngokuthula kungela dlakela ungathini ngalawo mazwi
ukuthi umnankagwa akhulume ngokuthula kufana lesikhiwa esithi oxymoron ukuthi oxymoron ngamazwi aphikisanayo kufana lokuthi izondo lothando kumbe ngesikhiwa bathi love hate so umnankagwa nxa sikhangele vele ngomunye umuntu ethi nxa singamkhumbula sesibone udlakela sibone umbhuqazwe emcabangeni yethu ngeke wasitshela ngokuthula namhlanje umnankagwa nguye owayekhokhela amabutho ombhuqazwe sikhathi izimbabwe isanda kuthola uzibuse kundaba yodlakela sesiyakubona ke lokhu akutshoyo ukuthi kuyakuba nodlakela yini ngoba kumele sibone phela nxa sekuphele ngaza ke sikhulume ama-by-election angikhona engeke yenziwa kodwa ukuthi sikhole kumnankagwa hhatshi izakhumbula ukuthi umnankagwa wanikezwa isicoco sokuba ngu-minister of defence ngemva kokutshaya kwabantu lokubulawa kwabantu ngo-2008 uye umuntu owakhethwa ngumgabe wa-appointwa ngumgabe ukuthi abe ngu-minister of defence